ngakababa ngisoze ngiqambele amanga ngiqambele lomphakathi amanga ngithi kule political settlement engavunyelwa ngabantu. Sokade kwaba nama-political settlement phakathi kwabomzuriwa labobani, phakathi kwabochirawu labobani, phakathi kwabokhayisa labobani. Ama-political settlement kawakho matsha eZimbabwe, kawakho matsha njalo ebantwini kupolitics. So okudingakalayo siyo-political settlement. Ikuzithanda lokuthanda ilizwe lakho nje ufake ipolitics zonke eceleni ngoba ungahlala uzonda usithi ngizondile ngoba ngizonda iZanu-PF kumbe usithi ngizondile ngizonda iMDC abantu zizabe zilokhu ziphosana ngamathe abanye bengala abanye bengapha sibulala ilizwe lethu. Okuqakathekileyo yikuthi abantu bazazi nje ukuthi kumele bahlanganise amakhanda basebenze baxothe ubuvila bakhiphe izinto zamadili uhulumende laye aphume lezinto ezibambekayo zokuthi singabi silokhu sithithi sifundile sihambisa abantu ezikolo besiyafunda ama-degree angelangqondo. Kasenzeni konkona okudala kwakuthiwa ngama-apprentice, kasenzeni okuthiwa ngama-vocational training, asenzeni imisebenzi yezandla. Sisebenzeni sekele ukuba ngamavili esifuna ukuba ngoshefu sonke, sesifuna ukuba ngobhosi sonke. Akula muntu olimayo, akula muntu oholda othiselayo, akula muntu oyenza inqola. Izinto zonke lezo ngazingekho kambe ezikudlayo sithi kulinywa ngubani? So umthakathi, umthakathi yithi
ye mase sikhangela baba Phuthi, abantu bayakhuluma lapha bathi umnumzana uJamisa sokuzwakale ngani sefuna ukuthi abe ngu-prime minister welizwe, kuphinde kube labanye bathi hayi kangene ebudala lepharlamente pho ukuthi lina lisuthiseke njengabandla leZANU-PF lingenzani ngakhonoko?
Phela izinto ezikhanyayo zathi azikalungiswa kahle kazidalwa yikuthi iZANU-PF iwinile, zidalwa yikuthi kunabanye abantu abavele basebenza kudala besebenza ukubhidlisa ilizwe bebhadalwa phandle kwelizwe ukuthi balibhidlise. So khonoko ukuthi ufuna ukuba ngu-prime minister kumbe ufuna ukuba lidala lepharlamente ngakukho lapho ngakukho le. UTsvangirai waba ngu-prime minister kuyini okwatshintshayo okukhulu eZimbabwe lapha? Kuyini okungcono uTsvangirai angakwenza okungayenziwanga nguTsvangirai? UTsvangirai wayengcono kakhulu ngoba wayelazi ilizwe leli imvelaphi yalo lokuthi lalokho wacatha phela edingwa njengoba ilizwe lalilwela ngesikhathi esaphila laye esakhula ngoba ngumuntu ka-1952. Koke umuntu ka-1978 olingana nami sengayenzani okutsha okungenziwanga ngabantu bona labana okungathi kungalungisa ilizwe leli? Madoda, asibeni serious, sekeleni ukuqanjelwa amanga abantwana abaphuma uchago emakhaleni. Senzeni izinto ezipossible. Uminister of Finance uMthuli Ncube ukhuluma ama-statements athengisa ukuthi kuyiwa somewhere. Bengikhuluma nabanye abangani bami engafunda labo emakolitini abazi ngeze-finance ngeze-economics bekhuluma ngokuthi hayi vele nxaso kuza ngathi kuza kusa kwandise kuba mnyama kakhulu, kutshengisela ukuthi yonke into nxase siza kuthi amhlophe kuba nobuhlungu obukhona. So khonoko kukhona kasingagijimeni ilizwe lonke nje lomhlaba wonke njengenkukhu ezibhunwa amakhanda. Kasikhangeleni ukuthi kunabantu abathanda ukusebenzela iZimbabwe abakhona lo Nkulunkulu esikhangele njalo.
Ye kodwa bayakhuluma phela abantu bathi-ke phela umnumzana kumbe ngithi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba phela anti abantu babesithi idife idife. So sebekutshintsha kulezi nsuku bathi idife leyo kutsho ukuthi akusela mafutha ezimota, akusela sinkwa, akusela into ezinjalo nje. Kubanjwa njani konoku baba Phuthi?
Awu kanti lapho ukuthi isinkwa besikhona before mhlaka-30 ukuswelakala kwaso sesiswelakele ngenxa yokuthi kungelo ED right. Lapho kungela mpendulo lapho senza kutshela ukuthi bakhona abantu abaningi siyakhulumisa nasibili bengumgwaqo okuthiwa ngo-Herbert Sitepo eHarare. Ngidrayiva ngisuka eHarare sengibalekela i-traffic ngisiza ekhaya ngobulawayo road. Omunye wakhona sihlangene sakhulumisana emarobhothini ngaze ngacele elinye i-CD lakhe elinye i-project yakhe ayenzayo sanikana sibili sidrayiva sihamba khonapho endleleni siyaxoxisana siyabazi ukuthi ngabantu abavele umsebenzi wabo bephuma begeze ekuseni besithi bhabhayi ebantwaneni lo mama esithi bhabhayi idedi kuyabe kusaziwa ukuthi sengisiyasebenzela ukubhidlisa ilizwe lami ukwenzela ukuthi ngithole imali somewhere. Lokho asoze sikufihle kodwa kasoze kusinise uthando lokufuna ukulungisa izinto. Uminister of Finance ubhizi ngakho lokho. Uminister of Industry umngane wami uKombezi Moyo ukhuluma kanje ube ngivalelisa siya eTheku. Abantu babhizi balungisa izinto ezawonakala for the past 30 or more years ngoba kasingakucabangini ukuthi uMnangagwa uJesu ozakwenza izimanga zokulungisa izinto in 24 hours. Asibongeni ukuthi umgwaqo weHarare usiza kobulawa yijwala izesini uyenziwa sizafika eselu. Asibongeni ukuthi imigwaqo esolusi usiya eThefunye usiya kuBulawayo. So angisaseswa sungumgwaqo ohambekayo. Asibongeni ukuthi imigwaqo mina ngeHarare sivalwa amapotholes sokusebenzela. Asibongeni ukuthi imigwaqo yakithi ikakhulu kweconstituency yami mina, iBulili Maweni. Osuka ePlan Rose eMayitengwe sibhizi sesicofile ukuthi sokumele abantu babuye kusayithi izinto ziqala ukwenzakala. Kungekho lokhu baba.
Aha. Kodwa ke
asingaphandlwa yikhonoku ukuthi abantu bafuna ukudala into yabo, isidalwa sabo singathi sisasitukwane. Bese bamemeza ukuthi hey, nansi isitukwane, nansi isitukwane. Hayi hayi, we are not going to be threatened by mere shadows. Kasike ningamaZimbabweans, sibambane sibe lo mbono omunye, sisebenzelane ndawonye. Ipolitithuba umnangagwati sesiyibeka aside. Sizayifaka futhi nxa sesidinga futhi ukuthi kambe ngubani ongaba lapha, ubani ongaba lapha, ubani ongaba lapha. Ayikhona ukuwomisela abantu ngezinto ezingasebenziyo.
Ye, kodwa phela siyabona i-MDC lokhu iqhubeka phela sithi umnangagwa wangena esikhundleni lezi ngendlela engayisiyo. Lokhu beqhubeka besisho njalo. Pho ke ukuthi kuphele khonokho kumele kwenziweni ngamafutshane khonapho futhi.
Okokuqala, amanga engiwazileyo enkulumeni le ngawukuthi umnangagwa wangena esikhundleni ngendlela engayisiyo. Kasi kona kumele kuwine bani kwenzela ukuthi ama-elections kuthiwe eze right. Angithi abantu bahambe e-court ngemva kokusola izinto ezithile. I-court kanti nxa isikhulumile ukuthi kuhambe so. Sokumele kwenziweni. Ilizwe sokumele kuthiwe li-right kuphela nxa kuyukuthi kuwine i-MDC. Kungawini izaphu kumbe kungawini i-ZIP kumbe kungawini i-MCA kumbe kungawina anything else. Sokuthiwa ku-wrong. Ngenxa yokuthi i-MDC yiyo enikwa imali ngabantu abasafuna ukuzothathela abantu amaplazi lapha kuleli. Ngenxa yokuthi i-MDC yiyo esanikwa imali ngabantu abafuna ukuzothatha amamayini abantu abasebenza lapha. Hayi, abantu kumele bavuleke amehlo babona.